yebo ngavakathela ilizwe le Iran ngi invitewe u Minister of Energy and Water in Iran ukuthi sizoxoxa saxoxisana sasayina amagwalo ukuthi sisebenze iZimbabwe le Iran sisebenze ndawonye sakhuluma ngezinto zokuthi singancedisana njani singa-extend kanjani i-information phakathi kwethu labo lokuthi sazisane ukuthi ngapha sisebenzisa lokhu la ngapha sisebenzisa lokhu so ngaba lesikhathi esihle kakhulu e-Iran and ngaze ngaba lethuba futhi kubana ngiye e-palace ka-vice president we-Iran lapho engangena khona ngakhuluma naye ngangihambe lo mkami uMrs Nkomo and yikho esakwenzayo e-Iran.
Bathi bazancedisa la kunhlelo zokulima. Kuyini kathesi ilizwe likufunayo ukuthuthukisa inhlelo zokulima ukwenzela ukuthi kube lesivuno esihle?
Ngiyathemba ukubana ngabethi bale technology angikuthandabuzi lokho. Kungenzakala ukuthi bale technology. Kodwa-ke kuyamela lathi ngapha eZimbabwe sibe le ndlela esingasebenzisa i-technology ngoba i-technology ayiphongukuhenga emoyeni kufanele kube nendlela ezokusebenzisa leyo technology kodwa-ke ngiyathemba ukuthi i-technology abangaba layo ingasisiza ku-irrigation ukuthi ama-irrigation singawenza njani ukwenzela ukuthi ilizwe libe le-food security bengasisiza futhi entweni zamadamu ngoba ngale bale technology zamadamu sibili bengasisiza so-ke ngibona ngani kuzo zonke izinto ezinjalo abantu be-Iran balolwazi ngakho hhayi ngibona ngani bengasisiza provided lathi i-attitude yethu i-right bathola singasebenza labo ukuthi basincede.